Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Masikhangela ukuthi isikwelede lezi zivele zona yadliwa mbani imali yakho. Ya mbani owathola inzuzo ngayo. Ngoba sikwazi mhlophe ukuthi ngesikhathi lesiyana yonke into yayisetshenzwa ngenxa ye-politics eyayikhona leso sikhathi.
Izakhamizi zakoBulawayo zemba phansi ngenduku zisithi azivumelani lokuthi uhulumende athwale isikwelede sebhanga elikhulu lelizwe ngoba lapho imali le ibolekwa ngakho owabuzwayo.
UZANU akusela ZAPU ngendlela eyayikhona ngayo kuqala. I-ZAPU iphumile. Khonokho kwenzakalayo kuyatshengisela ukuthi i-ZAPU iphumile, i-ZAPU bayisebho kuZANU. Abaseleyo ngabalokhu bezibiza ukuthi ngabe ZAPU bangoba bangena ngetikiti le-ZAPU kodwa ayi-ZAPU yona ngayo kayisebho.
Udaba lokuthi ozathatha isikhundla sikamsekeli kamongameli esatshiwa ngokubhubha kwamnumzana John Landa Nkomo selutshiye ibandla leZANU PF liphakathi kokudonselana esigabeni sakoBulawayo. Iningi eZimbabwe seliveze imbono ehlukeneyo phezu komthetho kahulumende oqale ukusebenza izolo ovimba ukuthengwa kwempahla kwamanye amazwe ezigoqela isamende, uchago, amatamatisi lehanyanisi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakoBulawayo zemba phansi ngenduku zisithi azivumelani lokuthi uhulumende athwale isikwelede sebhanga elikhulu lelizwe ngoba lapho imali le ibolekwa kakho owabuzwayo njalo kazikwazi ukuthi yasetshenziswa ngubani sokuthiwa idingwa ukubhadalwa lamuhla. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume kungxoxo kaZulu ephathwe lamhla yekomiti yephalamende ekhangela ukusetshenziswa kwemali lentuthuko elizweni idinga imbono ngomthetho okhangelelwe ukubekwa o-RBZ debt assumption. Ugwalo lolu ludinga ukuthi uhulumende athwale isikwelede saleli bhanga esiphezu kwebhiliyoni yamadola i-$1.1 billion eyakweledwa kumankampani atshiyeneyo kusiyafika ekupheleni komnyaka ka-2008. Amanye amankampani la agoqela ibhanga le-NMB, emigodi imimosa kanye le-Mikkels. Imali le kuthiwa yasetshenziswa ukuthenga amafutha ezimota, izimota zabaphathintambo kuhulumende, ukuthenga umumbu, amakhuba, izinqola kanye lenhlanyelo. Ugwalo lolu lutshengisa ukuthi kwakweletwa izigidi ezingama-$40 million i-$40 million kwinkampani ye-Mikkels ngo-1998. Kodwa kuthiwa akula owaziyo ukuthi imali yasebenzani. Umnumzana Nomeni Mpala osakhulayo uthi yena ubuhlungu ngenxa yokuthi ibhanga lesizwe yilo elalibeka izinqumo ezingalungelanga isizwe ezababulalela ikusasa yabo lamhla sokuthiwa bavume ukuthi izikwelede zayo zibhadalwe nguhulumende. Uthi yena imali azitshiyelwa nguyise zalobela ebhanga wehluleka ukuzithatha waze watshiya isikolo ngenxa yalona leli bhanga ngakho kalibuyele liyebhadala izikwelede zalo lodwa njengokuziboleka kwalo.
Imali yakhe okwakumele ngiyithole yatshala. Ukubiseka kwemali kuzangenza yini mina njengomntwana onga bedanga isikolo kungisiza ukuthi ngiphedise isikolo sami. Kuzancedisa yini kumbe kuzonceda yini zebhek ukuthi ibuyele futhi iyethatha kuphedle isikolo kugcine futhi udala ukuthi sibe nama-dropout njengoBulawayo asifuni.
Umnumzana Percy Mcijo wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions uthi imali le yabolekwa yi-RBZ isebenzelana lebandla elibusayo iZANU PF ukuthi linqobe kwezombangazwe kungakho kuyaziwa ukuthi imali ayincedanga uZulu wonke. Uthi kungeke kusetshenziswe imali ekhutshwa izisebenzi eyomthelo i-tax kodwa i-RBZ kayibuyele kuleli bandla iyocela uncedo.
Masikhangela ukuthi isikwelede lezi zivele zona yadliwa mbani imali yakhona. Ya mbani owathola inzuzo ngayo. Ngoba sikwazi mhlophe ukuthi ngesikhathi lesiyana yonke into yayisetshenzwa ngenxa ye-politics eyayikhona leso sikhathi. Okuyikuthi imali leyo yasebenza ukuthuthukisa elinye ibandla lezombangazwe. Yikho-ke alibe yilo phela elibhadalayo lelo bandla. Hatshi ukuthi uZulu wonke jikelele.
Unkosikazi Nomalanga Ncube ongenela umhlangano utshelele ikomiti ukuthi yejwayele ukuzadinga imbono kaZulu ibisibuyela esigodlweni iyezenzela ekufunayo. uthi ubulawayo nguye othwala nzima ngezinqumo ze-RBZ ezachiya iningi lamankampani livalile labantu belahlekelwe imali emabhanga. Ubuzeli komithi ukuthi kuyini uZulu angakwenza ngalo mthetho ungabekwa kungaguqulwanga lokhu uZulu athe kuguqulwe.
Asivelani nayo ngesimo sayo yonke kwakhathesi. Sina le lokuthi lisilo okuyashwa futhi sesizivulumayo lizilalela ukuthi sabe singukhuluma lina libhala phansi nelibhili siphume njalo. So sifuna ukuthi singayibona siphume njalo. Kuthe izinto kade lingasilalelanga.
Ugwalo lolu luthi umthetho lo ungabekwa uyavumela ukuthi uhulumende abhadale lalezo zikwelete i-RBZ yayingela mvumo yokungena kuzo. Okwakhathesi uhulumende siwathatha omunye umsebenzi we-RBZ ogoqela ukubhadala izikwerede ze-International Monetary Fund, i-Afrezim Bank, ibhanga leMalawi kanye lebhanga lakuleli, i-Commercial Bank of Zimbabwe, i-CBZ. Umhlangano lo ungenwe ngamalunga ephalamende ekomiti le agoqela umgcini sihlalo umnumzana David Chafika kanye labonkosazana uThokozani Khuphe loDorcas Vanda labamnumzana uBrian Chuma loEddie Cross. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.